laba balibalekilezele ingozi kakhulu ngoba nakabaziwa lesimo sabo ukuthi sinjani bazahlangana lobani kutheni kwathini kuba into enzima leyo ukuthi abantu bayithathe lula sengathi bangabanjwa masinyane ngoba njengoba nje bebalekile sebendane ezithiyeneyo bahlangana labantu abaningi abanye vele ngababazi labo ngabazichazi ukuthi babaleke besuka ku-quarantine into embi leyo kumele badingwe babonakale baze chaze lembali yabuthi besuka lapho bahambe njani ukwenzela ukuthi nxabelalo ngumkhuhlane labo abahlane labo bathole ukuncediswa masinyane.
Manje ngokubona kwakho abantu labo ababalekileyo abasoze befike na endaweni ezifana labogwanda khona ngapho?
Yikho esikwesabela khona ukuthi njengoba besuka khona eBybridge idolobha elikhulu lokuqala eGwanda engxenye sikhuluma nje sebeke bagudlana labanye abantu ngoba baziwa labo bantu. Yikho esikwesabela kakhulu ukuthi bagcina bephambanisa le nhlalakahle yabantu ngoba umkhuhlane lo kuyethusa ngoba akubonakali ngamehlo kugcina kubanjwa imitshina. Yikho sibili abantu abakwesabelayo ukuthi nxa bengasuka eBybridge xa bengapha kumbe bakobulawayo kumbe bangaphi iGwanda ngenye yezindawo esendleleni engaba sendleleni yalabo bantu besiya lapho angabe bakhona sisaba kakhulu sibula ukuthi bangabuya besithwalele ukufa lokhu sengathi bangatholakala masinyane lathi sizwe isimo sabo kwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi kambe ngabe badlule lapha siphebungakanani into yakhona sibili kumele banje ngokuphangisa badinga masinyane.
Kubaleka kwabantu laba kungakutshengisani ukuthi uhulumende kabagcini kuhle na kumbe kumele bagcinwe ngamapholisa lamasosha ukuze bengabaleki?
Yebo, engxenye mhlawumbe bangakhala ngokuthi kabaphathwa kuhle kodwa phela kanti vele ophethe kuhle ngubani? Engathi labo bonabo thina esizidlalela ezindlini kubuhlungu kodwa sihlaliswa ukuthi sizama ukuthi siphephe esimeni lesi esikuso. Kakula muntu othanda ukuthona evalelwe sengitsho khona le mzini wakhe kakumnandi ngitsho kuyadina kuyadaka kuyasinda kodwa kumele-ke kwenzakale ngobana indlela ayikho enye indlela kwenqabela umkhuhlane lo. Ye xa sekuswelakala ukuthi bagadule ngamapholisa lamasosha akube njalo ngoba impilo yabo bebalutshwane benjalo ngazake ivunyelwe ukuphambanisa ilizwe lonke kumbe isizwe sonke.